Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezanuphiyo, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla leMTCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla leMTC, lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama u-Vice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisibanganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalegciwane le-COVID liyehla, kodwa-ke alehli ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsikili wakhe umnumzana Wolfman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphatha amandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe, basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMTC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMTC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo kungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba u-advocate Nelson Chamisa upresident yebandla, u-vice president uLinette Kore, lo-vice president uprofessor Wesimini Ncube labanye abakhokheli abambalwa abebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabi baningi, iningi labantu bebelandela ku-inthanethi ubengithi online obekade kusenzakala, kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo, ungasela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini wokukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula kuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMatopo ubesekhaya, njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ubengomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe, ungasela ukuthi sizatho bani esibangela ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZanu PF yatshengisa ucuku olukhulu kakhulu, kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla leMTC esilikhangela ukuba ngukhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe ukhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengokhulumende wezanuPF. Uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo nge-ground. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo bababulawayo ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.
Lokhu sikudaba lunye, kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalagwe kungakho liqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ibhetshu likaZulu.
Emva kwamnumzana Chanisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi. IBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika leEurope kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika. Iyafanana nokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda. So angiboni icala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwe-ground lucutshungulwe?
Hayi, angingaze ke ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lwe-ground. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi i-ground is a national problem eyenziwa isteti seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulomlando ukuthi alulungise lolo daba. Akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni, wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe olomlando ukuthi eqondise udaba lombhuqazo olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho, at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, okwenza ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthi ayigugurawondi igugurawondi, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisayo. Ngibona ngazathi khona oko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwe-ground silukhuluma lupolitical, kodwa kufuzanga lube partisan. Amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwe-ground silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Tsvangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lezananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla, ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi ethathela kusukela isigaba ezinjengabo 2002 kusiya ku 2008 isinqoba sisenze constitution entsha ebeka njalo umbono euveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyatheleni zikababa owasichiyayo uPresident uMorgan Richards Sangirai njalo kube lezi khulumi ezivalisela uVice President uMama uKhupe uChairman webandla uMorgan Committee kanti obonge abantu uVice President ubaba uMdzuri sibe njalo lezi thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members MTC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTsangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona abekhona ke wonke amabandla ibandla kade lingekho ngele Transform Zimbabwe likhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele sivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Dukuzani Khuphe ubenxusiwe kucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama vice president ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa umfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangachisa usiba lothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics kusukela kupresident o vice president chairperson nje khonapho kungakade kungani kuyahlupha sivela kucongress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana bezimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuzanu PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe ubathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe siufisa ukuthi ngabe baba khona ngoba thina kasixoxi umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi constitution ye MDCT i constitution yebandla yiyo ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Leli linani elihle kakhulu ngoba kumaviki amalutshana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamatshumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minembili 8395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalegcikwane leCovid liyehla kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane lomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazibangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le-coronavirus.
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limemetheke unjalo lele le-COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imlayo leyi ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo kumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu bathole i-vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli mkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, sisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayithenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into yinye. Lakubona phi ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna nabo kuba ngamakhansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakhansela? Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize angeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakhansela endaweni yakubo. For an example, koBulawayo kompa. Kodwa uzothola ukuthi kugcwalise wona amashona. Manje bacala balokhu becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hhayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda. MDC caphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele, mina sengizovotela ilokunjeni i-MRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezindlini, abantu bakithi. So lina le-MDC yenu namashoneni, hhayi alikeni sinikezeni ichance madoda. Hhayi, sike nisibonene lethu nalo iqembu ukuthi lingehluleka njengani na. Samashona endaweni engaziyo yabo. Suka lapho nithi anihlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu yinto yinye.
Ngibingelele abasakazi bakwa-Studio 7, abalandeli bonke bakwa-Studio 7 esalibonayo. Asithetheni bantu bakithi, kuthanda kakhulu ukuthi lawa mazwi ami eqonde straight konde ngqo kulesikhulumeli sikhulumeli sezana PF sikhulumeli se NDC yale sikhulumeli sene MRP ngithi bafowethu lesikhathi lesi asisikhathi sokuthi libane likhuluma nje lidlala ingqondo zabadala bethu lidlala ngengqondo zethu lathi sesikhulile sibadala nje sakubona konke okwenzakala ngithi bafowethu liyalazi udaba kumele lilwenze qhubekani nokwenza into eziright umana lize likhuluma nje lokhu nalokhuya 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 izinto ezihlumeyo sizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlange thina singabantu siyayazi into eright siyifuna manje and futhi ngiqhuqhuzele kakhulu ukubafowethu abasakhulayo ngibafowethu isikhathi esifikile manje ukuthi asisukumene
so lingeni bathuba kwesitudio 7 nabalaleli ngilinikela lonke into linjani ukuphila hayi ngingilalele lapha likhuluma ngendaba yabomthubo abantu eyi bathwele nzima abantu benkosi badubika kambe ngabo uhulumende uyabazivela zasebenzi esibili kodwa-ke labuhlupho labo laba abantu kuphela bathibanga ukuthi bengabona abantu bebaningi indlela abachaja ngayo abantu bayabiza imali eziphezulu bayakhweza imthubo izophinga phela kungaselazi ukho ntambama phabe sebechaje yabo imali abayifuna kanti-ke akuphuzanga kube njalo kumele belokhuzana le-fay-1 yegadwa ngabantu kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi uyagada inxaima ngathi ugada nge-$5 kasi ukuphatha ngabo-15-20 kuphela ngasela chiwesi ngoba kumele ugade kungangani kulabantu abaningi bayakhweza kuphela into ngoba-charge abayi-chajayo angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kashibo bonke abenza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo imane yayo uya usuke endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngale yokuthi 15 nge-20 uzayithatha imali kungaba ngama-holiday bavele bakhweza kubhili udisemba vele sikhuluma ugada ngemali ezinkakade ezesabekayo ukuthi uyawugcina usukade kade vele nyanga phekhangasela mali abake befunda ukwenza into eyi-1 beyeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kuyiholiday beyeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngenkifihlesi eyi-1 yo kumele beyisebenzisa ayikona into engabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo ayi asonto enhlulyana abayenzayo ayihle siyabazwela sibi ukhulumende kabazele engene emgwaqweni kodwa izenzo zabo abazenzayo ezinye hayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle ngisekhawukele emazweni anjengabobhotswana ibhotswana ngalo mthetho o-1 vele awusozocuna ukuthi ukhwezele ihleki watshela imali engathiyo ugada ngemali enanileyo nxa uyithi five pula awusozothiwa kutshintshi lempanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hayi mani abakwenzayo kakusikho kade sibamile bayenzenje bengavuleli holiday kadisemba abantu bathwele nzimbo sezukuthi bazabeshatha imali ezinganani mali funa ukubonti liqinise akelithi bantu ababathathela izindaba ngama-holiday behambe emarenkini becheck ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu bezabonti hayi zabaphathi kahle abantu phathe sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 ukuthi isevele kule seyi-1 ayikho nto uzazothiwa khona isokuthi nje sobantu sebebaningi kungaba le minyaka liyana iminyaka edlulele liyana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encelaveve bekhadi laphana emagetsi uzokuyafithi magetsini ngedisku yadisku ya nxa usehla ikhombi nje usima lapha zozili thawo sugada futhi sugade kabili abake bekele lokhu beke benza into estrethi nje kodwa nxa bekhala abantu bazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu i-holiday ibuyanele kathisembu zabo bonke abantu bazabe bekhala njani indlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana
salibonani usinini okhulumayo usegoli ngicela ukubulisa omama lobaba unagela sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwabami ubheki lomuzi lomenyana lodumo abahlala logogo wabo ngithi bephile impilo enhle ngiyabonga msakazi
salibonani ngustudio 7 mina ngibuya lapha enkayi kompofu ezweni kapa ngike ngiphawule ngalaba abantu abangamandebele abakuzana PF laba abantu mina ngombono wami ngosomathubo wathatha ndichansi yokufika izisu zabo akekho umuntu ongatheli indebele esazi ukuthi izanu yenzani emathebheleleni singasabale kwe-gookground ubheke nje ukuthi yini enziwe izanu ezweni lamandebele and I don't think ukuthi kukhona engikwaziyo lanxa kukhona kodwa kuyabe kumbala kusenzelwa nje ukuvala amanhloni thina sifana neentandane ezingalabazali ekhaya leliza zanga vele lasicabangele njengamandebele thina wena nje olindebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe futhi labo kufanele ukuthi balifide
batu wangalifite batu kisazu kutubafita njenge zilwani zao zonke zinyamaza na sababa la zeka mwabalila ndeko nugula au wazu kutele wabantu bagini upume ube uwe wetu anji upumuti kekele utengize isizwe zonke sagini sikarubuti keli peke likawa ngekati ndekina vele liku zano shara nikona na pliye zele ni chuba lugu gize jezi jezi service ono lese listenza kukosha bagini ndi wonke la amanya mapata sekele ni hangwaboni minu kutanga sikulu la kumbi asingakulu lega ngao mboni ngatiza lombono omusia hile etika kutachulwe izwe kama ndevila ve wato ya bomkondisile hii patele ngondeza lezi presidenga so kutu ngatikia kumakini campaign mafundi sabandu bazi bazi isise bonka bandu kima ndevile baigiri kula ndela limkezi nga zozi isise nga lute sikatele kutale sikeka ngini jingizi nyamaza chini zi yeti shaba fazi kutu abandu wa kutu pakula venga sazi uzwe boni ngani sikulile usubonu uti nitu oai kulisa waka uksiyo le nitu katuifuna nga utu kutaleka ngini jingi nyamaza pasleze kari kere ngeleze zabula labandu hizeseze mzi nyetu imsevenzi heo kutanyela epota kutanyela boni kabeba tengi sima enze denu mao hambu umalaika kufana kwa hambu kutateli marizefi yeka unga sapete lutu hamba kwa kupozo melo pozo labu kukatela mkonda nguwa tuwa koto wakini kuminike laba spata ngakono subutungu jeseze kama njeseze satini ubizo nga uunga makamu nga kutu iskambi uiskambi mazwe ni uiskambi la seka ama ufige kama ubizo nga makama wongo nga wakati sisi huti katiku kondu utuwa ni mami luku vote luku utuwa kusie kama nisomu yeti asibu yesi zo vote siye kubile kwa skuma siye kute uya tala kukule laka sasuke makama kwa singa kutandu kusuku sisuswa hiko kunu kusuke kaloku hapa niwa fele makama nangu ulawa inza alaba ulawa hizi kebe mwesi tola ama kumakuma hivo kuna lawa futi hapa sibula laika nangu skamba nisima siya fige kute nganga asukutandu loku kutu mkunu mkunu ngeri ina unzo spendule la wongi loke siku kusuke ka eslangu zana lako
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe lemelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanitshina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezi ndizamtshina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngokuhloni ngenhlonipho sibili ba likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 ele Melika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngehlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwathona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu njalo yikho kwezinye isikhathi ubona imelika ikhanya nxa kungavuka into zokudlangudlangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona le ngamabhomba langamadrone ngoba abafuni into leyani iphinde yenzakale futhi lilanga sili eli njalo futhi ngekubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba emelika bakuthatha kuhle uze balabana abantu abashonayo bazilalele kuhle bangakhathazeka emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla le-MDC lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla le-MDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.